Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu ulandula imbiko ethi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa usexotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi.
Lona ibandla le-CCC lithi kuyamangalisa ukuthi usomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda engavumela umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi axotshise amalunga alo.
Baphiwe incwadi evela uSengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhuthaza ibandla le-CCC ukuthi lilungisise udaba lwengatsha zebandla ama-structures ukwenqabela isehlakalo esifana lesikamnumzana Sengezo Chabangu.
Kutsho ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama-citizens lingela-structure elinga-constitution, kusasa lobamba namhla ngoChabangu kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngeziyindlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathina imkenke.
Amabutho ele-Israel abuthana emngceleni welizwe le-Palestine kulungiselelwa ukungena kulelo lizwe ukuyahlasela amabutho e-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umnumzana Sengezo Chabangu izolo ulandule ukuthi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa usexotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC. Incwadi le esabalale ebulenjini bokuxhumana ilegama likaChabangu yethesa uChamisa amacala ambalwa agoqela ukuchaphaza imali eyabuthaniswa ngabalandeli bebandla ijonge kumthengela imota evimba inhlamvu zombhobho engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000, i-$300,000 eyangeyokuphathisa umnumzana Job Sikhala, lezigidi eziyisikhombisa $6 million ezokuphathisa abavotisayo ama-election agents ebikwa yachaphazwa nguChamisa. Lincwadi ithi uChamisa unguntando kayiphikiswa njalo upha izikhundla izihlobo labangani bakhe. Ngalokhu leli bandla selikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendayibiti. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana umnumzana Khaliphani Phukeni, yena okhulumela umnumzana Sengezo Chabangu.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi. Iyaphephetheka nje igcwele kuyo yonke le ndawo. Iku-abhuza nje igama likababa uChabangu. Konke le ofisi liyayingcolisa, ngitsho le nhlanganiso kuyayingcolisa, lokho akuhlangene laye at all.
Manje lina ngokubona kwenu libona ngani ingaba ilotshwe ngabantu bezanu PF kumbe abantu abanye abe CCC?
Angazi msakazi, angazi. Manje uyabona masingazama ukuthi silandelele into enje kuyabe kufana ngempela lokuzama ukuyawukhamanzi ngegabha elivuzayo, singatshonela phela, ngekwazi. Kodwa into engakuthembisa yona ukuthi going forward sizozama ukuthi communique ephume ofisini lika SG enayo SG kaningi nje ihambe ngama voice notes noma ama video ukuze sikwazi ukugweba lezi zinto ezifana nalezi, ngokuba akusizi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazothola, kodwa kusemqoka lokukhanyayo ukuthi bafuna ukuthi badale ukuxabana okukhulu ngesikhathi lesi sinzima phakathi kuka SG nomongameli wepart bese bedraga lobaba ubithi phakathi honorable PT ongahlangene nakho konke lokuningi nje angizange ayifunda yonke ngoba ngibona ake angidlasela isikhathi lokho kodwa hayi ubaba uSG kwabuchabango akahlangene nakho konke lokho into zakhe azenza akazenzi insitha uzenza nje kusegcekela andinto yabantu into ze transparency lezi kumele ebe as transparent as possible abantu babone konke akwenzayo and akenzi into esuka engqondweni yakhe yonke into ayenzayo into efunwa ngabantu njengoba kuyi citizens movement nje into yomphakathi into yabantu yonke into ayenzayo ngeyabantu akalawa amandla and akaziboni nje esisenza ukutedenga kanjalo ukuthi avuke kusenethi sexoxa umongameli
selikelezwa yini kumbe ukukhulumisana labanye ikakhulu abaseduze lomnumzana Chamisa njalo ngasitshela ukuthi bathini
uzokhumbula ukuthi uthe khuluma kokugcina bekhona apho ku Senesi station emsakazi uSG ubaba uThabangwe sitsho ukuthi akhona ama emissaries ubaba uMongameli kade sebathumele kuye manje mina ngicabanga ukuthi kwabhavi pay grade yami ke ukuthi ngikwazi ukukhuluma kabanzi engakulelo dawa ngizoluthiya lapha luthiya khona yena ubaba uThabangwe inkulumo phakathi kaMongameli lo nobhala jikelele ngama officials aphakeme kakhulu lawo so angikwazi ukuvela iTazulu yini mangabe kumele ikhulunywe ukuthi yena uzoyikhuluma uSG noma uMongameli kodwa konkana ekuthi lo ukuthi bakhona sebethunyelwe wakhuluma ukuthi abanye ngeke aze bakhulume kodwa wakhuluma ibala likababa uJames Timber bathiwa nguye sewo omunye wabantu abathunyelweyo kuqakathekile lokho i-engagement vele iyoyodwa into engaya phambili njengoba besenchile into yabantu umsebenzi wabantu i-public service le ekugcineni akumelanga ukuthi kube ngathi abantu benzela iside labo obenza into zabo kumele kwenziwe into ezibenefitha uZulu ngokuba vele inhlanganiso ngekaZulu.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu. Siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lesisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Babchiwincwadi evela kusengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi ngumuntu nje esingathi ngesikhiwa ipublic uvele ebantwini hatshi ukuthi ulesikundla ebandleni labantu kufanana lo muntu obhalincwadi esiyakupha uspeaker exotshe ubaba uObedi Mpofu ethi kase siyo member yezano kodwa umbhali wencwadi engumuntu ongasiyo member yezano siyakwazi ukuthi ibandla lesisi lifelani lifeli ukuthi yilo lodwa elanqoba izano kabili ngo 2018 no 23 njalo ibandla lalile ukusukumela ubaba uMnangagwa njengopresident wabantu ngenxa yokuthi ka winanga kazange kethwe kwaphongufakwa izeki lezeki leyo ehluleka ukuhlanganisa amanamba ukuthi batshela abantu ukuthi wawina njani njalo wawinela ngaphi yikho ke okunye basihlupha nje pasiphathisa amagabha avuzayo ngoba salile ukuya vula iphalamenti sisukumela ubaba uMnangagwa esithi yena wakhethwa ngabantu ku-free fair election sakubona ukuthi singaya ephalamenti sizafika sihozane lomuntu omdala abantu bese belimala sathi kungcono sizihlalele konke lokhu akubaphathanga silusizi ukuthi umfoka Chabangu umuntu wesintwini sehlukuluza njalo abantu besindebeleni bona abahlukuluza ligugu ngugukura wondi igenocide nguye sebambe isidukwini ezenza usecretary general njalo uthi namhla seqotshe ubaba uChamisa esihlalweni sokuba ngupresident sefake umfoka Mathons uNcube uprofessor Ncube lobaba ubithi uthi babe ngama acting president enguba ungubani esikwini sombila engubani ongahamba sefaka uprofessor Ncube emadakeni lobo advocate bithi emadakeni lapho ingulube ngaso sivelila lekhona hayi siyakwazi ingoma ingungu ngaboni sikhala siza dabuka kuyahlola simkhangele labantu bamkhangele ukuthi izano lefazi simdliseni ezehlangamukele abantu bakwabo ngesihluke singaka bona lokho ebekhala ngegukura hundi namhla la esezicodisele umoya okusele okuncinyane hayi sithi papa juba baza kucitha phambili zobohla manyosi siyabona
Hai, lati siyabonga. Loke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, isiphathamandla sebandla le-CCC. Kusenjalo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi ingqaba ngqoza iphakathi kwebandla le-CCC ingabangela ukuthi ezinye izigaba iningi lazo ezikobulawayo zingathuthuki ngoba kungasela bameli njalo lokhetho lokubadinga ama olama primary olama by elections luthatha isikhathi eside usithandekile emhlanga we studio 7 uqale ngokubuza umnumzana Sibindi ukuthi ibandla lesicc lingabe lilomthelela yini kule ingxabangqoza
kuthi ukuthi phela nxa kuyibandla linjalo ama citizens lingela structure nga constitution kusasa lobamba namhla ngithaba ngisasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president. Sasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi na imkenke engenza ukuthi umuntu ogangileyo kumbe isitha singene ngomkenke. Phela singakhohlwa sokuqala vele kwaba khona futhi ngalemva kusayi-MDC T kwaba lehlupho olufana naye. So lapho sithe ngxela libandla hayi libe lokusilela njalo besinanzela ukuthi even nxa ungananzela ama-campaigns abesenzakala elizweni. Besinanzela isikhathi esiningi. Umongameli yena u-president wezinamiso ubehamba ekhanye nguye yedwa engelabo abanye eceleni. Khona khona mbona ngabe kumsinda. Kuyasinda khona kwa. So kusenza ukuthi engxenye ezinye ezincane angazinanzeleli. Kukanti nxa lisebenza libaningi kuzenza ukuthi at least nxa ihamba-hambe labanye abantu abazaye bemqhweba ukuthi hayi sibone ngahle abasokulahleka labasokulahleka. Manje ukhanye ubegijima la yedwa ngabona kumsindile. Engxenye zonke lezinto singamsola. Kanti laye phose enxa bengakunanzeleli. Kodwa simsole ukuthini laye njengomongameli enxa yokuqhathekile ukuthi phola nxa isebenza abele team asebenza la ukwenzela ukuthi imchase. Ngoba ukuze ukhiphe ibandla njengeleZANU-PF asilobandla elilula. Abantu laba basuka empini bathena indlela ezijiyeneyo. Libandla vele ngathi lilocuka isikhathi esiningi. Libandla elincindezelayo. So kuyakufanele nga ulanda ibandla elinjalo lawo ule team yakho ezakuncedisa ukuthi libone ukuthi liqoqana njani. Libondi licebisana njani. So lapho engxenye i-CCC la sibona ngathi hayi ibiqhula yikho sokulala ingozi esiyenzakele.
Ubona kusenzakalani kusiya phambili. Njengoba sibona ukuthi sebakhweza lolu daba emthethwandaba.
Well okwakhathesi ngibona ungathi kithi njengabahlali, njengezakhamizi, njengabantu abavotayo. Okwenzakala ku-CCC kukhanya kumnyama phambili. Kumnyama lemuva ngezinye indlela akekho oleqiniso lokuthi sisuka lapha kuyiwanga ngoba ingxaba ngxoza lesiyibone ku-CCC kunzima sibili ukuthi ungamisa ikhanda ukuthi hayi ngibona ngathi kuzaphutha laphana ngibona ngathi kuzaphutha lapha asikwazi ukuyaphutha kunga kodwa bekuqathekile singakutsho kakhulu ukuthi lesi simo ke esesikhona khathesi ukuthi kuyiwe enkantolo into eqondileyo kodwa ke eqinisweni asilaqiniso lokuthi kambe kuzaphutha kuhle yini ngoba inkantolo ezakithi laba eZimbabwe lezana abantu bahlala bekhala ngazo ukuthi kwesikhathi nxa sezithatha izinqumo zisuka zithatha izinqumo ezingathi izinqumo ezingathi zincindezela amabandla la aphikisayo. So ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi singathi thina engxenye yenkantolo sithembele kiyo. Engxenye kodwa lesinqumo siphume sesithi hayi sibile abaxoshiwe baxoshiwe phela singakhohlwa ukuthi vele asinto yokuqala laphana ngabe la election futhi kwadlula enkantolo kulabantu abalapha abakubulawa ama-members of parliament wasangena kodwa ke bagcina bebiselwe le inkundla ephezulu enkantolo lokho akube kuwavule amehlo bahlakaniphe benzo zabo kuhle babe le constitution kube la structures babize even le congress ukuze bathungabele ngoba athi sizwa ukuthi abantu ababusayo lapha esigabeni kuthiwa ngama-cluster leaders. Ama-cluster leaders lawo ezabantu bekuzeke vele bakhethwa mbani. Ngubani obalethayo. Khanye ngathi ngabantu abanominethwayo. Khona kwana kwenza ibandla lisuke libe yibandla engathi libuswa ngabantu abathile. esingathi thina ngelabancindezeli bese dictatorship elokuthi kuba lo muntu okhonyayo yedwa manje ibandla lingabanjalo abanye abantu bayahlehlela emuva bakhetha okusemthethweni kwenzeka ukuthi nxa ezavusa ikhanda omunye ukuthi hayi mina ngakhethwa kucongress ngelanga elinje endaweni enje kuyabe kulama minsi abhaliwe yonke into owakhathi esibili kuba nzima kodwa-ke sithemba ukuthi hhayi njengoba kule ntuthu izakwehla engxenye sibone futhi ibandla liqhubeka lisiya phambili.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi umhlangano waleli bandla wenziwa kanye ngomnyaka ozakwenziwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Uzaxazulula udaba lokuthi umongameli Mnangagwa abuse okwehlandla lesithathu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umhlali wedolobho leMutare uElroy Anesu Machaya utheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ngoba wathi indubo zakhe zidalwa nguye umongameli Mnangagwa uze wakhulula estoksini izolo ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Sithanda ukubonga kakhulu isibindi esenziwe ngama-CCC ePhalamende ngokubhikitsha bacula amaculo. Ya, libonisa isibindi namhlanje ma-CCC. Sesikhathele ukuba lokho abantu belithathela phansi belibhodisale. Namhlanje libaqonde ngqo angathi lingayibamba kanjalo. La yena lo kumbe kuthiwa ubani nalo uchabanga lo. Angazi ukuthi mayethi kona liphume ePhalamende ufuna ukuthi ama-CCC esale ngelamuntu yini amende kumbe yini unabo abantu bakhe. Liyenze kahle, liyibambe kanjalo, libhikitshe noma bengaze besibulale, besitshaya, besibulala, besidubula, benza yonke into. Kodwa kusalayo ukuthi iqiniso yilo lelo liyenzileyo namhlanje, lingavumeli ukuhamba libhodiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu befuna ukuthi lilandele, belidonse ngamakhala, lilandela, belidonsa ngamakhala, lilandele. Bengazositshela, libhikitshe, libonise isibindi. Anything basithathela, babhoda ngale, basitshontshela. Masela siyabonga ma-CCC libambe kanjalo.
Balaleli ba Studio 7 babantu linjani? Mina ngingupatisani ngidingana lo baba wami kuthiwa ngumathini waselubhani. Sithina omama wethu ngangaphesashe under by bridge sizelwe sithu abafana ngupatisani moyo lo Prince abantu abakwamathini. So sasuka le sibancane, umama washona nje sasebancane. So le ndawo siyazi, sicela bonje ongizwayo ongayazi umathini waselubhani, inamba yami ile 2+2 7 7 8 2 7 5 2 4 5 5.
Studio 7 linjani? Yazi ukuthi le ndaba kaJabangu leyi, indaba kaJabangu leyi ingathi nje wonke umuntu u-against yona. Mina enguyalayo kubalaleli be-Studio 7 ukuthi why wonke umuntu u-against uJabangu. UJabangu ama-supporters wakhe mabili kumbe mathathu esingawabona laphana bavumelana naye kule nto le. Kumanje abantu bayalwa ePhalamende ngenxa yekhona lokhu okwenziwa nguJabangu. Kutsho khona ukuthi useyidilizile iphathi isikhathi seqedile umsebenzi awonikwe iZANU-PF. ZANU-PF is sponsoring Chabango, is giving him imali ukuthi enze lezi zinto lezi. Let us all be careful about indaba kaChabango and his ZANU-PF. It is very disturbing. Siyabonga.
Studio 7 linjani badala bami bahlonishwa bami ngithanda kakhulu nje umhlaba wonke nje jikelele phela khona. Sibonga nje inhlelo zenu zonke lesinikeza zona lokukhuluma esifisa konke. Into nje engibona elizweni lakithi. Elizweni lakithi okuphongwenziwa nje akusamanga kahle. Izami sisenza ubathando ngani kusemahlangene. Kwenza kwakungani abantu abangafundanga. Angikwazi ukuthi ilizwe lizakuswa ukuthi abantu baphile njakulelana lizwe lakithi. Uhulumende wethu sengani umuntu ongacabangiyo vele. Vele ngacabanga kwani ngani ngacabanga. Ngacabanga umnankagwa. Ukubusa kuyamehlula kakhulu. Kwini usenzakala inyakanyaka yonke eyenzakala elizweni. Enjengayile uqotshwa ama-MP abantu bakhethwa ngabantu. Baqotshwa kwenza konya. Utsheza konto uhulumende wethu vele ngalangqondo. Owakhe kusela. Nanku le damu le Shangani. Bathi Shangani wathi khona. Selimisiwe. Uze ubone ukuthi abantu beZimbabwe laba bathi gijima lezana. Abalangqondo lapho. Into le yaqwayisa umbe 2012 umbeni khatshana le. Namhla simisiwe sokuthi imali ayikho. Imali yothi khona bayintshontsha bayintshontsha bayisedubai benza benzokwabo. Namhlanje sokumisiwe futhi ukuthi lo ntantu ukuthi kuzaqhubushekwa next year. Next year yani eqhutshwa next year. Abasayenzi. Next year ngikhona engafika. Kuyazi kuyafika amanye amavoti. Kuyiqaliswe futhi. Vele kuhlala kunjalo iminyaka yonke. Kusukela umgaba esaphila. Mina ngikwazi waye bengayekeli. Banika abakwazi ukuthi bazahambisa ilizwe abantu baphile bongokufana elizweni kube sezidoda njengale. Laba bayanyanyisa kakhulu abantu bezana. Kuthiwa ngichaba ngododa ngeCCC. Doda yomuntu la. Wonke labo witness Dube. Ogawula. Wonke yahlala bekhuluma labo bekhuluma i-nonsense yabo lapha. Vele akuqeda kanye into zabo azenza elizweni. Ngiyabonga ukukhuluma ngasonto labo.
Kum 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 telela siyabonga ke bantu nonke be studio 7 ngendlela esihlaziya ngakhona izinto konke kuyayikubonga now ke nanti igama ngiyakhuluma ngithi mina ake sibe ngama politicians es serious ngelizwe singabi ngama politicians la ayenza i comic ngepolitics kufanele sikhangeleni bantu bakithi ukuthi where are we going kambe sizahlala sisiba iziphukuphuku ezingabonile lokuthi senze lokhu lalokhu 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 kanti vele ipolitics yethu yiphi ngiyake ngakhuluma futhi ngathi bantu asinanzeleleni ukuthi ipolitics yethu siyilokhu ukuthi imisebenzi kayisekho abantu sebedinga imisebenzi ngapi ukuba yi-MP lokuba ngukhansile akula msebenzi ongawuthola kambe kunilizwe bani elingala msebenzi ngaphandle kokuthi ube ngukhansila lo-MP uzokuthi umuntu ma usuyi-MP uqhatshwe nabantu laba abahluphekayo wena usabafuni usugijimela kuyahlala le eHarare usuke uthiya ama-constituency akho ma ulokuzeni lo uspeaker of parliament esithi abantu abakhulumi vele thina saba le-MP kithi waze wafa engazange akhuluma lutho for 2 sessions zonke engithi manje sithi 2 sessions ngikhuluma ngeminyaka eyi-10 yonke 5-5 which is 10 akula nto ake wayikhuluma noma ngisithi ngiyamkhangela lokuzeni entweni zabo lezi abakhuluma kuzo zeparliament I got 0 so ke bantu we want serious ngepolitics lingadlali ngempilo zabantu thank you
studio studio 7 linjani sakaza bahle linjani linjani siyaphila thina hayi inkinga phela ipolitiki yasekhaya yiyo nje ipolitiki engani ayihlambulukile ya sibusa emgulukudu kuphela le umnankagwa emgulukudu le ya so abasiphathi kahle ngoba manje kusho ukuthi lapha sebefuna ukuthi benzelwe ukhetho manje sebefuna ukuthi benzelwe ukhetho manje lapha izanu lapha iplan yayenzi leyo sebefuna ukwenzelwe ukhetho futhi lapha sokusiya lapho vele sokusiya lapho inkwenti sibusa emgulukudu kuphela lezigebengu lezi sibusa izigebengu
awusalibonani salibonani kustudio 7 okhuluma ngoJay Moyo ngajabula li audio mayingafundwa ngithatha ukuthi abantu abavotele iZANU-PF sebezwile manje ukuthi uhulumende weZANU-PF sesithini ngoba selivotele kwathiwa kungakavota kwathiwa idamu eliya supply amanzi liyaphela manje sebesithi abasaphumelele ukuthi bayangaliqedisa manje sebekhuluma ngento za next year mabele mali libe liyabona selingenile phakathi selizifake phakathi kwedrama okothaleli saphuma and lilambisa labanye abantu and libe liyakubona ukuthi next time maselirojwa futhi kuthiwa bavotani selirojwa ngabo rayisi lihlakaniphi
studio 7 linjani linjani ngabaphathi bohlelo. Ya, sithi ukubonga umsebenzi lo uphetheyo lekhuluma logagisa ngcijo mkhwana. Ya, sizilalela indaba zabo ze-TRC oChabangu kusiba lezano umdenda konke sibalalela. Kodwa umdenda lo lokhuzeni labo Chabangu lo wabethi kona khona ye uChabangu labalandeli bakhe lokho akusizi lokho. Babhizi bancedisana lezano PF izinto abazenzayo ngapha babulala ilizwa babone uChabangu yakwenza lokho. Abantu bakhe bahamba ngenyawo phansi abazali bakhe bahamba amazwane khanye egcikeni. Kodwa babhizi ngokwezano bekhupha abantu tube kulokuthi kathesi kube lokubambana ukuthi kuzanywe ukuthi kukhuphe izano. Abantu abasali lezano sebesilwa lamabandla aphikisa abazama ukulungisa ilizwe. Hayi mina uChabangu sengihlule lo. UChabangu lezano ubhizi kathesi uyaphuma ama 2 cent. Yikho sebhizi ngakho ukuthi kwakhona bebhizi ukuthi bedilize ibandla. UNkulunkulu bakhangele nangu uMonzori ukwenzile last time la. Ungaphi lamhlanje uselusa amadada akasazwakali. Usengwethintana lamadada ekhaya. Hayi hlobo zama hayi kunyaka sike sikuboneni.
Lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Israel abuthene emngceleni welizwe lePalestine kulokulungiselelwa ukungena kulelo lizwe kuyahlasela amabutho eHamas. Impi phakathi kweIsrael lamabutho akwele Palestine la aweHamas isibulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili kumacele womabili. Kubikwa kulabantu abedlula ikhulu lengqenye abathunjwa ngamabutho eHamas aze angene kwele Israel ngomgqibelo ahlasela indawo eziningi. Kwaqhamuka impi le esibambe indawo enkulu phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungaba okungavuthi impinga ngalali ndlela ikakhulu unqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba beIsrael ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka futhi ukuthi nxa isiqhamukile njenje ayibonakali sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani babunyinginyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana kuthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina labo bezibuhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana ngoba nxa bona bengakaseki bona abe-Israel ukuthi liza lokuchaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yiwo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibachayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezindili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab. Kusesigabeni esibili esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumanguye. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.